Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isikolo se John Talak entaba zinduna sivaliwe kulandela ukubanjwa igciwane le coronavirus okwenziwe izifundi ngesikhathi leli gciwane limemetheka ngamandla. Namhla silengxoxo lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bebe ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli waleli bandla.
Ubebe wayevele ngumuntu owayesexotshwe kudala yi-National Council. Kwasimangalisa sonke kakhulu mase sibona uBebe sekuthiwa layo uyakhontesta kobulawayo.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende icala lokwephula ilungelo likaZulu ngokungakhululi intatheli zindaba uHopewell Shingono esitokisini owabothelwa ukuloba enkundleni ye-Twitter.
Gaga bandwa licala umsulwa njengoba iconstitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye court ezebandwe licala presumed to be innocent until found guilty.
Namuhla sisungula indaba zokulima esizalethulela zona suku zonke kuyona le iviki kuze kube ngolwesihlanu.
Ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikolo seJohn Talan entaba zinduna duzela kobulawayo sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus okwenziwe izifundi ngesikhathi leli gcikwane limemetheka ngamandla elizweni. Ngolwesihlanu lesi sikolo sethulele abazali umbiko othi kulezifundi ezinhlanu ezibanjwe leli gcikwane ngemva kokutholakala zichisa umzimba zasezihlolwa. Embikweni waso lesi sikolo esilabafundi abahlala khona kumbe iboarding school ngesilungu sithe isikolo lesi sizavalwa okwamalanga alichumi. Lokhu kwenzakala kulabantu abedlula amachumi amane 43 ababanjwe leli gcikwane elizweni izolo. Iningi lababanjwe leli gcikwane ngabesigaba seMatabeleland North abangamachumi amathathu lanhlanu 35, kuthi abahlanu ngabakobulawayo, abane ngabeMatabeleland South, lababili abeMashonaland Central. Lamuhla silengxoxo lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bebe kubandla ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. UBebe ubikwa wathola amavoti angamachumi amane lane 44 ngemva kukankosazana Thokozani Khuphe osaphethe isikhundla somkhokheli owathola amavoti angamachumi amahlanu lasithoba munwemunye 59 kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kodwa idalele National Council laleli bandla linqume ukuba uBebe usexotshiwe ebandleni. Sithe simxhuma uBebe wathi kafuni ukukhuluma ngalolu daba. Imizamo yokukhuluma legqwetha lakhe umnumzana kucacaphulu webandla le-MDC Alliance yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lomgcini sihlalo webandla lele esigabeni sangapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Okokuqala kumele kube sobala kubalaleli labantu baseZimbabwe jikelele ukubana umnumzana Bebe akaxotshwanga yi-leadership. Umnumzana Bebe waxotshwa yi-National Council. I-National Council yabona kubalulekile ukuthi umnumzana Bebe akasasebenzeli umhlangano ngendlela aziphatha ngakhona and the constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu ma engasasebenzeli ama interest awumhlangano i-national council ilemvumo yokuthi imxoxe the kuthe kuyiwa kuma nomination akobulawayo uBebe wayevele ngumuntu owayesexotshwe kudala yi National Council kwasimangalisa sonke kakhulu mase sibona uBebe sekuthiwa layo uyakontesta kobulawayo ngakho ke ngomgqibelo lo odlulileyo izolo iNational Council iyahlangana again and into yokuqala ebikhona bekuyiyona leyo ukuthi uBebe wavunyelwa kanjani ukuthi akontesti kobulawayo yena owayevele exotshiwe kwatholakala ukuthi kube le mistake eyenzakaleyo kulabo abamvumeleyo ukuthi akontest. So sesikulungisile-ke lokhu konke uBebe finali akasikho. Lokho kokuthi uBebe ubezodla uDr Kuphi njengamangalo uhlaza izifiso zikathemba lo-amukela ngoba sibonile kobulawayo even bemnikile i-chance yokukontesta against izifiso ze-National Council lakhona udliwe ngudr Kuphi and futhi ubezodliwa futhi even ngabe bamyekile kwamanye ama-nomination but thina sizama ukwakhe iparty la singeke siqhubeke silokhu sisebenzisana labantu abasebenza against iparty.
Kahle kahle amacala athiwa adalwa uBebe kuyini?
I-constitution ye-MDCT iyacaca ukubana akumelanga ma uyinkokheli wenze izinto eziletha ukungazwisisani emhlanganweni engingathi nesilungu bathi bringing the party into disrepute. Umnumzana uBebe okuqala wahamba wayofayila i-affidavit enkundleni i-court accusa uDr. Thokozani Kuphi ukuthi basebenzisa imali eyatholakala from uhulumende ebilingana le 7.5 million RTGS okungekho emthethweni okuyinto angazange abe lobufakazi bakho ukuthi yikho okwenzakalayo esingathi thina nje wayezama ukungcolisa udokotela Kuphi. Okwesibili sibonile uBebe esebenzisana labantu be-alliance abakachamisa ekubeni i-constitution yethu iyacaca ukuthi ungabonakala usupporta iparty engasiyo i-MDCT uyabe usuzixotshile wena wedwa. So vele uBebe wenza umsebenzi wethu njenge-National Council waba lula kakhulu ngoba waphula imithetho ye-constitution yethu yedwa and kwakusobala ukuthi asingeke sikwazi ukuqhubekela phambili laye and yizo izizathu ezenza ukuthi uBebe axotshwe emhlanganweni.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT esigabeni seleMelika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. MDC Alliance lethesa uhulumende icala lokwephula ilungelo likaZulu ngokungakhululi intatheli zindaba uHopewell Chingono owabotshelwa ukuloba enkundleni yeTwitter. Umthethwandaba usuncitshe uChingono ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kathathu. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UHopewell Chingono lanamhla lokhu umsulwa noma ekubail ngelinye icala ophongulifakelwa kakabanjwa licala umsulwa njengoba iconstitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye court ezebanjwe licala presumed to be innocent until found guilty. Yikho ke thina be-MDC Alliance labantu bonke jikelele abananza amalungelo ayinqaba sithi lokhu sokuyingqobe kuthina abantu beZimbabwe ukuthi i-justice system yethu sisuka kuma-magistrate kuze kuyefika ku-high court noma ku-supreme court imele abantu mbe imele amakhosi kuphela. Yikho ke sicela ukuthi iZimbabwe noma ungabotshwanga asitshengisaleni kufanele ukuthi abantu batshengisele kuhle bathatha amagwaliba baye ku-supreme court noma ku-high court bayetshengisele ukuthi cha asisalithembi sesiluze i-confidence kini. I-constitution yeZimbabwe iyavuma mhlophe ukuthi abantu batshengisele. Yikho ke ngabe kulabantu abalezibindi ngabe bayatshengisela ukuthi kanti ngubani isita seZimbabwe lowo umuntu otshontsha igold esenza icorruption lo muntu okhuluma esithi kule corruption laphana 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 namhla nguye sebotsho
manje lithi kwenziweni
ngamafichane mahlabezulu si cela we are appealing to the Chief Justice to be impartial, to be independent, to follow the Constitution. Sicela uChief Justice ezimele yedwa njengeConstitution, edefende iConstitution, evikele iConstitution, ehumutshele iConstitution kahle, hathi ukusebenziswa ngama political parties. Ama political parties come and go. Ama political parties ayavuka aphinde ehambe kodwa iZimbabwe ayiso ziyendawo. Sifuna umthetho ozaba impande ukwenzela ukuthi wonke umuntu ebe lethemba uma ehlukumeziwe enkantolo. Uma inkantolo sizagcina isiyiyo ehlukumeza abantu abahluphekileyo asikuboni ukuthi kuzahamba kahle.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America ose-Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabantu abane ababhubhe ngemva kokungqekilana kwezimoto ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz le-BMW duze lenkundla yendizamtshina edolobheni leCariba izolo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umongameli Cyril Ramaphosa ucunulwe yikubaleka elizweni le South Africa okwenziwe ngumfundisi Shepherd Mushiri. UBushiri lonkosikazi wakhe uMary bakhululwa esitokisini phezu kodaba lwemali engamarand adlula izigidi ezilikhulu 100 million rand. Iphephandaba leManika Post lithi amapholisa abophe omunye untombazana welokithi leDangamvura ogwaze ngengqamu umzulu wakhe olusane olulenyanga ezithoba munomunye 9 wamunya igazi lalo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngogeneral kwezemagic basakazi bengicela ukuqala ngikhothame kuso isilo ubulelani kalobhengu lakakhumalo ngithi bayethe ndaba ezinta izwenye lakho lisuka kungulu kudela lize levinjongo zambezi ngikhothama kwabasendlunkulu bonke amantungwa ngithi bayethe ngivingelelela kubo bonke osebhuku nezinduna zonke ezisiphethe basakazi bengithi njengoba abantu nje sile corona kanje icorona ibivele ivale konke lapho uhulumeni walapha eningizimu ne-Afrika usesivulela ukuthi hayi singahambela imicimbi kusho ukuthi inkunzi yakwamaphakathela laphana indumandumane lakhiwe emgodlizana umfo kamaphakathela laphana udox uzinjazi yamlomo uzabe elo mcimbi wokwethula i-CD lakhe lesi-9 e-Hillbrow Theatre from 2 o'clock to 8 o'clock laphana. Sicela abantu befike laphana sizojabula ukungena ngo-R50 kuphela. Kanti ezokuphepha ziyabe ziqinisiwe. Sicela abantu nje begqoka amalokhu zeni nama-mask. Njeni ma ungena emnyango sabe uzabo sanitizer. Ama-precautions of alert level 1. We-lockdown level 1. Siyabonga basakazi asidibaneni nge-Saturday khona e-Hillbrow Theatre siyojabula siyojabula amaciko ekide sijabulisa. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela lonke kumagumbi amane omhlaba ngisithi ngalinjani hayi siyabonga ukuthi xhasa nge-news ezinhle ezimnandi kangaka ukuze sibe kwazi okwenzakalayo ezweni okuyikuthi ke siyabonga kakhulu engibonga kakhulu i-vaccine lezwakala isiphuma isiphumile kuyikuthi ke siyabonga laphana maybe abantu bengasizakala abantu bebesephilile ngalo mkhuhlane ukwazi ukwecoronavirus ukuthi ke siyabonga lapha eAmerica singathi nga ingayenza masitsha ku ingene masinya incedisa abantu bakithi hayi siyabonga lapha ngingakagqibi ngibingelele bonke esigabeni sakonkunzi lapha ngiyalibingelela lonke ngibingelela lonke kakhulu lonke lizizo libingeleliwe lonke ku studio 7 okuyikuthi ke ujike laphana elayinini yakumacebo kakhulu ngibingelele nampano Michael ngibingelele lonke lizizwe libingeleliwe ngizongena laphana konkunzi sengathi lingancedisa kakhulu iklinika yethu laphana enkunzi clinic ngathi singafaka izimali iphumelele ibe nhle ngiyalibonga kakhulu lonke ngiyalibonga futhi ngikhuluma ngilapha ekhiwu eGauteng ngiyabonga
linjani balaleli abahle linjani mthakazi linjani hayi thina akulanto enhle kithi lapha istudio 7 asayibambi asayibonge lani kalisasithumele izinews ngisho la imeseji bona lo ngiwubona namhlanje khona pho kusho ukuthi kungencanje amavoti vela usela communication angikwazi kade inkinga yini ngicela ukwazi at least nxa singayibambi at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo at least sibe lokho esisizwa nje khonapho nje siyeqeza izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID langesikhathi samavoti e-America siyeqeza izindaba eziningi impela besifuna ukuthi lathi ngabe sike salahlela-lahlela kodwa asisayibambi asisasithumezeli ma-meseji ngikhuluma ngiseBotswana la
hallo ngiyabingelela kumsakazi ngibingelela izihlobo labangani kanye logogo wami okunyathi umandlela ungabe uvuka njani umzimba
yeli njani basakazi bakastudio 7 lo okhulumayo ngothabani Mhlaba hhayi lambe ngithanda ukuthi dudu emndenini wakoginyimbila umbe kuthiwa uginyimbila ndokuhamba mina lowo ndoda kuthiwa benothe kakhulu lo hayi mina ngiyazibuza ukuthi undoda lowo njengoba kuthiwa benothe kangaka kanti inotho leyo njengoba thina besingamazi kahle kahle ngiwakithi impela ubehlala kuliphi lizwe behlala ngakwendawo ngoba thina besingamazi lo ndoda sibhunguzwa manje sejoni ludumo lwakhe vele ludume manje sejoni singazi njalo kodwa hayi sidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini wakibo ezihlobeni nje basebanganini njengoba kuthiwa ngiwakithi noma singamazi
linjani balaleli abahle linjani mthakazi linjani hayi thina akulanto enhle kithi lapha istudio 7 asayibambi asayibonge lani kalisasithumele izinews ngisho la imeseji bona lo ngiwubona namhlanje khona pho kusho ukuthi kungencanje amavoti vela usela communication angikwazi kade inkinga yini ngicela ukwazi at least nxa singayibambi at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo at least sibe lokho esisizwa nje khonapho nje siyeqeza izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID langesikhathi samavoti e-America siyeqeza izindaba eziningi impela besifuna ukuthi lathi ngabe sike salahlela-lahlela kodwa asisayibambi asisasithumezeli ma-meseji ngikhuluma ngiseBotswana la
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo uze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wamnqoba kukhetho kodwa izolo waphanga walandula lokhu. Eloba inkundleni yeTwitter uTrump uthe uBiden wamnqoba ngoba kwaba lokuqilibezela. Kodwa izolo uthe ayisikho ayekutsho. Sixoxe lesala neseZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eqinisweni ukuthi amavotes lowa angazavalwe kutsha. Kungatholakala okuphambanisekileyo lapha nalapha. Kodwa akusoze kube ngamavotes amaningi aguqula la avele esekhokhela kathesi. Akula lokho kuthiwa yi-fraud engaba khona sibili ongayibuthelela lapha izigcwala ibhakede. Ngibona ngathi ikwenza nje ukuthi kugcwaliswe nje izifiso zonezo zokuthi akuhambanga kuhle. Yeah, kufanele ukuthi kukhangelwe ukuthi kunjani ngoba laba abayibo abakade bekhangela ngamavotes esingathi thina ngo Secretary of State abayibo aba responsible ngokuthi nxa amavotes ebalwa bakhangela bavele batsho bathi akulalutho olukhona olukhanya lwenza ukuthi uhambe ukhetho lokubalwa kungahambi kuhle.
Sibone inkulungwane lenkulungwane zabantu zingena ezitaladeni edolobheni leWashington DC zitshengisa usekelo kumongameli Trump. Ubona ungani baningi kakhulu yini ababona ungani ukhetho lwaqilibeze?
Lami mbabonile sibili. Kodwa ke bebona belungiselela bebengathi bathi bona a million men march eza kuba khona laphana eWashington DC. Kodwa nxa bengikhangela hayi ngibone nje kulihlekalana lama thousand abantu akade bekhona. Ngibona ngathi labo balungiselela imarch yakhona ingathi behlule abantu kabasaphumanga ezindlini ngobuningi babo njengokulungisa kwabo. Phakathi kweviki bebejojozela lapha besithi kuzaba labantu abayi 1 million abazabuthana lapha neWashington. Hayi, mina ngibona njengathi ikukhahlela kwedonki efayo nje ibhiza nxa selisifa liyaraharaha. Angiboni sibili ukuthi kulabantu abaningi abadlula laba bavotela ukuthi kube le nguquko, abadlula abangedlulwa yilaba abaphikisayo abathi ukhetho lwatshontshwa. Ngibona ngathi laba bathi ukhetho lulungile baningi ukwedlula laba bathi ukhetho lwatshontshwa.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Namuhla sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Umqalisi ziba ngumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede esigabeni seMathebeleland North. UDorima uthi bakhona abaphiwa inhlanyelo nguhulumende lanxa ayisibo bonke abayitholayo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani kulesi sigaba.
Abantu lonyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini, amasimini abo hayi kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke enziwa namalungiselelo oku abantu nxa belungiselelo ukulima. Hayi, ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Manje pho njengoba imali ingatholakali yokuthenga inhlanyelo, abantu bayenelisa yini ngokudula kwa inhlanyelo?
Inhlanyelo iyadula but uhulumende weZimbabwe ubanike inhlanyelo kathesi le fertilizer compound D. Uvanika ama 5 kg per family, per household. Ngibona ngathi bala lapho bangaqalisela khona but ngeke ngathi amalungiselelo lawa kumbe ngeke ngathi inhlanyelo leyi iyenelise ukuthi veze beyisebenzise okukwanileyo ukuthi bekwanise ukufaka emasimini abo wonke. But ngiyabona to start with bala lapho bangaqalisela khona.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzahamba njani nxa kuyukuthi abantu bayehluleka ukuthenga inhlanyelo? Akusoze kube lenye na indlala ngomnyaka ozayo lanxa izulu liyabalinile?
Amaminisi amalutshwani adlulile ingakakhulumi lawe khathesi la. Kade ngikhuluma lomlimisi lo ushaba kade enikeza abantu inhlanyelo yomumbu esithi kukhanya kungaba kule nhlanyelo ebuyayo futhi eyinye. So ngibona ngathi uhulumende weZimbabwe uyazama ukuthi ebone ukuthi abantu emabhandleni uzabancedisa nenhlanyelo but inhlanyelo le yayinganikwa umuntu wonke, inhlanyelo le yayinikwa kumbe iyanikwa abantu balima benze okwamagodi abayibiza besithi igachombo. So kulabana abangayenzi igachombo yikho lapha kungaba kule inhlupho khona. Uthi ukuthi engxenye bazabahamba becwerana-cwerana, angikwazi ukuthi kungayenziwa njani because amaqiniso aphelelee ngokuthi inhlanyelo iyadura. Iyadura kakhulu, ama-10 kg akuma-35 USD. Abantu abakhe bengayenelisa ukuthi bethenge inhlanyelo ilomthengo ophezulu kanjana. But esigabeni lapho engikhokhela khona edate akuyenziwa okokulima. But lapho kulomuzi wami khona some 3 kilometers usuke edate, hayi, uhulumende uzamile ukubaphathisa le nhlanyelo even inganikwa umuntu wonke. But bona labo abaningi bangikhona sebeyitholile, bethole futhi le fertilizer. So ngibona ngathi hayi, uzamile uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila wesigaba sedede esigabeni seMatabeleland North. Tiyani indlebe kusasa lizwe ukuthi siliphatheleni kwezokulima. Melody ingoma ka Knox ehamba lo Master KG. Liyamazi u Master KG wengoma eyadumayo yalibhedu uJerusalem. Esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Kwibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Isikolo seJohn Tallack eNtabazinduna sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus kwezinye izifundi ngesikhathi limemetheka ngamandla leligcikwane elizweni. Sibe lengxoxo lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bhebhe kubandla ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli walelo bandla. Namhla sisungule indaba zokulima esizalethulela zona nsuku zonke kuyona le iviki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com.